So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni ngo-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Kukhanya kuloyo kusiba lama-casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso owenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini umswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lweCOVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantwini. Kuyikuthi amapholisa afuna kumbe kafuni kumele kube le ndlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapholisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapholisa ungasalela emu. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo lazindawo kazifanani la amaphosa akhona kafanani kwezinye indawo sibili liyabatshela balivuke liyenze leyo mhlangano kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili njengoba ngisitsho ilizwi liyafika kuphela ebantwini ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sembi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumelana bakwazi yapho kuntuka ufike ebantwini yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini
manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele
ye isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi inxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonyo kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani isikhathi ukuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwe lihambe ebantwini inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize yebo kambe inkokheli zamabandla achiyeneyo ziyekhangelelwe ukuthi zibe lemihlangano ezigaba zonke zelizwe kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo kodwa mbone ngathi nxa sesiyaphambili lanxa sikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo nalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona iinkokheli zabo zizokhuluma labo kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthiwa ama-star rally
Hello ke ngomnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkomo
Asambeni madoda siyovota
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe Amazwe abalisa eMelika, eBritane, eFrance, Italy, eGermany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izivalane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa iRapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela eZimbabwe abakakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili iqhubekela phambili injalo kukhanya kuloyo kusiba lama casualties amaningi nxa besitsho bathi impi enengi iseduze le presidential palace eGhatum ngaleyo ndlela ke amazwe amaningi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo but ngendaba yokuthi airport ikhanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eGhatum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona so kwakathesa ayukhanya into zimi manzonzo ngempela
wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini nangu sibona lokho kuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso njengabo ECOWAS
ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa so ngibona ngani njengabantu abazinto ze military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshiki lobhanqa andinxa kungakacaca ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaaffectwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banengasebe feel ezibedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anga nje lamadoda abeke izikhali phansi ukukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sobule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo langenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhova market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Ukuba recognize ukunakekelwa lokuthi indawo zona ezinjengazona lezi njengomkambo nalo umakhokhova market is a monument engayibalisa ngithi kuma shrines aseZimbabwe ukuthi masikhuluma ngobulawayo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example uma ngakubalisela ngithi andikhalesiphumakuhlobo lesihlobo ama-fruit ama-orange zonke lezo lesikhona into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Sabesiphungenza nje lowo udisipile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndidabona. Sesindani amashedi lanalokunyela kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sebesilazo lathi ukuthi siyuthi sazakala kuhulumeni ngoba nathi nasila ama payslip la manje sizila ukuthi umuntu sebenza ngayo sabesenisi incwadi ehealers asizine ezinyanga so ema banki lapha babesinjani babesivalela phandle ikati lati singaba lemvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha ema banki uhulumeni uvumela ukuthi ngazo lezi incwadi esisebenzisayo zokwelapha sibe izincwadi esikhambela zongapha ema banki nga isikati ukubolekiswa imali kwenzela lapha esitezi khona lati sinjani kungani kuyaphumelela njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njona kade lomkambo wadilika ngayo awakhiwanga indlulana ayikhwanga uthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikhansela ikhuluma ngokudilika kwendlu.
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcini isihlalo wemakhokhova market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Nelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwezinyamazana akuvunyelwe kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa angani umuntu odinga ukusizwa ngento leyo ungakhuphuthi ngokuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesibuthi suthatha sesihambe eyithatha imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesibuthi.
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasitshiya ngalombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minombili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakazi njani labantu bonke basemathebele nje njani lonke okhuluma uMasenga. Hayi siyazizwa inyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la uthiwa ngomsaka laba ngokuthiwa ngomsaka lo bekhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuze umuntu egxeka i-America ngaphuthula ama-US dollar esikhwameni uyazi ukugula so buhlungu kabi kwayena upresident wakhona lo o-useless usebenzisa ama-US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa uthi benza izikorobho zakhe bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe konke lokhu sokubhekile lokho sikulezibuso uzibuso wamanga nje tshela abantu amanga azilaba abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzabaphelela abantu abasozithutha okungaphile okuyahlola abantu abazilungiselela ukuyavota bekhiphe lokho ongabantu lokhu hayi
Studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende bazi makorokoro mkholo indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelele lucwingi akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khona phezukhonqweni zidlule emasayidi nokuthi ivikile angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni so akulala lapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro mkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosinceda ngendlovu. Ngiyabonga
linjani emsakazweni weStudio 7 linjani basakazi bengimamele i-interview abayenze lo Maxim Kandla walweli umlweli wenkululeko weZibra. Hayi lobaba kayazi into oyikhulumayo. Uthi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikhompela lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Umuhle kakhulu kaSmith. USmith kaze angabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kaze angabulala abantu abafika 40,000 ngegugu nje egugu rawundi. So umbuso ngcono ngophela. Kanti umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu kuthatha kola msebenzi emazwe elizweni abantu baphumela phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukuhlonipha abantu zama ukuhlonipha maxim kanje hayi zama ukuhlonipha abantu balamba kola msebenzi abantu babandlulula abasebenza lo bemsebenzi nalekhona babandlulula kodwa ntibizweni ku right ma wena wathola iplazi baba le madlana le yaba wayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuze ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi mina kasidli kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 zacela ifundwe le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe Malakhe Inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebase ukuthi bayefinyele nako kulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalulekile lizathele ibhadala imali ngicela ukubuza ke kimi bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kuswele kumphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu abaqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuzwa kwesinye isikhathi lilivele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyazibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhalekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakazwa liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho isikhulumela into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunalutho le yinto okungamelanga sitshaye nje asifihle umphini ivume nini eZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani PF
shelele shelele kakhisifonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasitshengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sesifike langesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo imbone iyuthi madoda sijonta abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts phakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi qum shelele laduma izulu mayizulu liduma lungisa inhlanyelo mayizulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usiqonde emasimini nanko ke izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya sibuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokho okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lamaleaders ethu libephelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engise ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende bazi makhorokhoro umkhologwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo everyday emakhaya khonapho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkhologwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu
elawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe hatshi kuyona le iviki. Kulabalandeli bebandla lakhe kumbe elamademokrati sebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-AID ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamademokrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokho obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqinisa ukuthi uzakuma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile, usediniwe, sekungaba ngcono ukuthi edlulisele phambili ibutton le ukuze abanye labo bathathe bayiphambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa esedliwa laphana kuzacitsha wonke i-12 years le aseyisebenzile nxa esedliwe, ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hayi baba khulu, ususebenzile kunenge.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa yenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle, usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabe ingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years, hayi uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho ukubona kwami khonapha ngu-president uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Ngizalenzela amanga phakathi komnyaka.
Um umalume uSikhosi. USikhosana isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele kwezinye iy'nhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.